Abantwana abahlatshwayo ngabaleminyaka engamachumi kusiya kuchumi lane njalo bazabe behlatshwa ezikolo lasemtholampilo esemzini wakoBulawayo. Okhangela ezempila kahle edolobheni lakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uthe uhlelo lolu luqala namhla njalo lujonge ukuvikela umkhuhlane wengulamakhwa yomlomo wesibeletho. Uthe umkhuhlane lo yiwo osubulala omama kakhulu, yikho sekuthethwe amanyathelo okuthi uvikelwe, ethi abantwana laba bazahlatshwa ihlandla lesibili ngemva komnyaka.
Kusukusela lamhlanje mhla ka 14 May kusiyafika mhla ka 18 ngolwesihlanu, abogatsha lwezempilakahle kahulumende behlangene laba ezempilakahle abamakhansili kugoqela kunye loBulawayo bazabe bephumile bekhankasa ukuthi bahlabe abantwana abaleminyaka esuka kwelichumi kusiya kwelichumi lane 10 to 14 years amantombazana behlatshwa ivaccine ukuthi bavikele umkhuhlane we cancer yesibeletho, umlomo wesibeletho ekubizwa ukuthiwa yi cervical cancer. Bayahlatshwa ivaccine leyi evikela ihuman papilloma virus ebangela insumpa, ibangele le cancer yemlomo wesibeletho kunye leminye imikhuhlane.
Udokotela Sibanda wengeze wathi ijekiseni le isike yasetshenziswa kwezinye izabelo zelizwe, ethi akulabufakazi bokuthi ilakho ukubangela eminye imikhuhlane.
Nyaka yonke sesiyabe sibahlaba ukuze sibone ukuthi lo mkhuhlane womlomo wesibeletho uyehla, ngoba sokutholakale ukuthi lo mkhuhlane ubulala omama kakhulu. Kumakhensa wonke abo mama yiwo ohamba phambili lo wekhensa yomlomo wesibeletho. I-vaccine leyi isike yazanywa eziqintini ezimbili, ezigabeni ezimbili e-Bade Bridge lakwesinye isigaba esemashonaleni nimbona ngani kukoseke Chitungwiza. Kutholakale ukuthi ayilama-side effects abalulekileyo kumbe atheni. Siyazi ukuthi yonke into engena emzimbeni evele ingahlala emzimbeni ilakho engakwenza okungajwayelekanga, umuntu angezwa ubuhlungu khona okuhlatshwa nje abanye vele siyakwesaba. Kodwa okuliqiniso yokuthi li-injection ngathi ivikelekile, isefu, abantwana kubonke abaphume bayeyihlaba ngoba ibavikela emkhuhlaneni oqhakathekileyo kakhulu.
Uphenyo olwenziwa yi-Information Center on HPV and Cancer, i-HPV Information Center ngomnyaka ka-2017 luveza ukuthi ngomnyaka ka-2012 inani labo mama abangaphezu kwenkulungwane i-1451 babebulawa ngumkhuhlane lo ngomnyaka, kodwa inani lelo selaqansa. Omunye umzali wakoBulawayo unkosikazi Jennifer Khaoma usola ukuhlatshwa kwabantwana, ethi bona bakhula bengahlatshwa njalo iningi labo selikhule lakhokhoba kodwa bengaguli. Uthi njalo abantwana abaningi bayagula okungaqedakaliyo ngemva kokuhlatshwa.
Akuhambi kuhle ngoba singakhangela thini kukhula kwethu, akuzange kube khona izinto ezinjengazona lezi ukuthi kuya prevent i-cancer, ngoba i-cancer sasiyibonele ebantwini abakhulileyo ogogo, ngoba nxa sokupreventa so sokungani izinto ezilethe umkhuhlane. Ngoba ngingakhangela futhi ama-injections la abanye bake bawahlabela abantwana, abanye abantwana bagulisile, abanye abantwana bafeyinta, bayenza njani? So thina njengabomama vele sesingani vele kasisakuthakazeleli ukuthi abantwana baphonge uhlatshwa. Bangahlatshwa kodwa sokungani kusinika iquestion mark ngoba vele ama-injections amaningi aselima zabantwana.
Umnumzana Innocent Dube ohlala eNkulumane uvumelane loKhaoma, ethi kumele kuqale kwaziswe uZulu ukuthi kuhlatshelwani ukuze babe lolwazi, ethi njalo abantwana bavame ukugula ngemva kokuhlatshwa.
Mna mvumelani lento yona le ukuthi abantwana kumele bavaccine to against i-cancer. I-cancer yakho nivela ngapi? Yinto yokuqala abantu kumele bayidingisise. Ngozikhathele lapha abantu lokhu behlatshwa ama-injection angapheliyo, le mkhuhlane yakhona lokhu isanda, kutsho ukuthi khona lokho ukuthiwa kuyavikela yikho kwenza ukuthi abantu babe le mkhuhlane. Cela ukhulumende akwekele ka-test, ngoba kula muntu ongaphanga ukuhlatshela umkhuhlane angelawo angazange awugule.
Unkosikazi kamongameli welizwe u-Auxilia Mnangagwa uyakhokhela ekukhankaseleni ukulwisana lomkhuhlane wengulamakha elizweni lonke jikelele. Ngomnyaka odluleyo umphathintambo wezempilakahle usungule amanyathelo azathathwa lilizwe ukulwisana lomkhuhlane wengulamakha yesibeletho abizwa kuthiwe yiZimbabwe National Cervical Cancer Control and Prevention Strategy. Lokhu kuza kwenziwa kuze kuyemiswa ngomnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku.